Yebo, siyavuma ukuthi asikho emzindaweni lapho abasifaka khona ngoba zikho ezemthethweni. Kodwa ukuthi sisuthule ezindlini sizekuhlale khona apha indaba zendlala kuthwele nzima. Right, bebethe bayenza i-vetting process yabo yena-ke. Sisacela ukuthi lokhu zeni kumasipala ukhanumeya ukuthi besicela ukuthi senzeni. Sibe sithengisa beze befika isikhathi lesi abazathini abazasifaka khona endaweni zabo. Basivumela. But isinanga kuthange bazosivukela bona sibe sisayisa ukusithatheni impahla zethu-ke sibobha and betshaya abantu lokubatshaya.
Bangaki asebethathelwe impahla zabo.
Abantu abathathelwe impahla lapha bababaningi kakhulu ukuthi ngoba ngathi okwayizolo kahle kahle bebethathela abantu abalutshana de befakile impahla yade befake impahla zabo emgwaqweni. Ngoba into ekhona yokuthi bafike ekuseni ngama-fast-seat abantu abaningi bebengakabi khona bebekhona befika abanye bezothatha impahla zabo. Then kulezindawo lapho esiyenza khona sigcinisa khona impahla zethu overnight. Bathi behamba khona lapho besiyathatha lezo mpahla abantu bangakathatha impahla zabo behle behambe lazo.
Yikuthatha impahla kuphela akula kutshaywa kwabantu akula kuhlukuluzwa.
Impahla baba ziyathathwa. Ungangani uyabuza ukuthi kathi lithathelani impahla zethu ngoba zigizezile. Abantu bayatshaywa. Kula bantu sila abatshayiweyo abalihlekane. Ngikhuluma sokulomnye umama obe olomumbu wakho kodwa umumbu oyigreen lo. Nxa ngisiza ukuthi ube namathani ayi-3. So basese benithathile umumbu lwani umama lwana kuthiwa babemtshayile kumtshaya. Bakhona ama-witnesses abathe batsho ukuthi itshayile mina kuthi bengingekho ngaleso sikhathi. But bamtshayile lowo mama. Khuluma umama lo kuthiwa wafeyinta. Nxa sithi umama lwani useyifentile zampiya simanga ukuthi umama lo useyifentile. Namuhla sesiza ukuthi umama lo ubhuti kasikwazi liqiniso okungana but abaningi bayakufakazi bathi umama lo kuthiwa useyifile.
Yena umunicipala iziphathamandla zakhe mhlawumbe okhansila lo meya selike lathola ithuba lokukhulumisana labo yini njalo bathini?
Kakhulu baba, mina ngikhuluma nje mina ngokwami ngiyengahamba ngakhulumisana laye kuthanye ngithole ngithe ehofisini laye umeya ngokwakhe sikhulumisana laye la izolo ngokufanayo la namhla futhi ngivele ehofisini yakhe. Ubaba umeya nxa sikhuluma laye yena uthi akufanelanga ukuthi aluba siyatshaywa uyabafonela laba abantu abayibabesecurity abayibo abagijimisa abantu ethi yena usekhulume labo and labe befonela athi sikhona ukuthi ke thiwa singasathatheli impahla singasatshaywa up until bezile sithethe i-vetting process yabo yena leyo labo bevume. Kodwa isimanga yokuthi nxa sithenge emgwaqweni ngapha sicwa ukuthi sithathele impahla sitshaywa and ngikhuluma lakathesi ngikhuluma siwabantu bayathathela ngikathesi ngikhuluma siy'mpahla ziyathathwa zabantu.